Mlaleli engxenye okungasinetha kathezi ukuthi usuphehlala eZimbabwe iqiniso ukuthi ezomnotho azibambezi. Ama governance issues ukukhanya sibili uhulumende lekalampendulo. Ama company ukuvala kwawo lokuvula kwawo khanya ayavalwa. Last time ukuthi ayavalwa, avalwa vula uhulumende lekalampendulo. Sikhangela abantu abaningi abangasebenziyo kulo kuqhubeka kusiya phambili abantu bedibeka uhulumende lekalampendulo. Sikhangela njalo lentengo ehlala iqansi siyaphezulu nsuku zonke abantu ngapha kuholeni imali yabo ingayindawo uhulumende lekalampendulo. Sibona ngathi mina ngiyami ingqondo engunanzela ukuthi aluka silo hulumende ongathi uyazama ukuthi azwele abantu akhohle ngokuthi akafuna ukubusa kuphela. Bembona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthiwa yi-all stakeholder meeting. Abiza ama-political parties wonke ne-civil society. Kube lo mhlangano omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU-PF kuphela. Athathe nxa ikhomithi ovela ku-civil society osibona ungathi thina enganceda kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe. Nxa ikhona njalo vela ku-end of the opposition parties esibonde ngancedisa lafakwe khona lapho ukubana asebenzi senzela uhulumende wanokuthiwa ngowabantu bonke esikhathi na i-government of national unity. Sibona ungathi kungaba njalo kungaba le mpendulo ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi abantu abafakwe ezikhundleni ama-ministries atshiyeneyo lama-ministers atshiyeneyo abenze ama-decisions ancedisa ukuthi avusele umnotho welizwe benze ama-political decisions. So yilo ihlupho esilalo. So kufanele sibe lohulumende oza kunanzelela. Ngibona ungathi ngenza njalo phosela nxa singadubeka singadubeka kube nganene.
Manje ngokubona kwakho inkokheli yezombusazwe yona kathi kungani ikhanya idonsele ngale kungabi lokuvumelana ukuthi asihlaleni phansi sikhulume?
Ye, njoba nje ekuqaliseni sifuna lokuthi abantu bazehlise lokuthiwa yi-tolerance. Abantu babemukele ukuthi sithiyene ngokwama-political parties kodwa bese benanzela ukuthi lapha uze thina ilizwe sihambele kuhle abantu abadubekayo ngabantu bona esikhuluma ngawobona abahlezi kuhle ama-leaders ama-political parties bazihlayele kuhle ama-leaders bona ababusa abe-ZANU-PF bazihlayele kuhle kodwa nxa belozwelo labantu abazifundisa ukuzehlisa ukwenzela ukuthi leli zwe liphumelele. Ya leli lizwe ingqondo abalayo ukuthi bona bazikhangele kathi sisabahlale besezikhundleni kodwa umkhokeli ohlakaniphileyo ngolwana umkhokeli okukhangela esingathi thina yi-future ukuthi kambe nxa ngisifa namhlanje ngithiya ilizwe likulesi simo umnetho elizwe kule yinto kungela amabhizinesi aranayo amakhampani evaliwe kambe abaza kuzalwa kusasa isizukulwane esizayo sizaphethe kanjani. Singaba lohulumente ozakunanzelela lokho ingqondo elijule kukhona okuikhayele kufishe ingakhampela kathesi kuzenza ukuthi bakunanzelele ukuthi babali bavumelela abantu basebenze endaweni kodwa ihlupho esilalo sibili kathesi ukuthi silo hulumende okhanye ungathi nxa siphuma ku-election usecabanga i-election elandelayo usekhuluma ngo-2023 usezenza izinto ezizenza ukuthi avayele abanye abantu phandle ukwenzela ukuthi lama-systems asapote yena ukuthi bazoseyavota akube ngezawini ngaleyo ngqondo asiyindawo and ilihlupho esilalo currently nge-ruling party ye-ZANU-PF naleyo ngqondo loko kuzasibisela emuva abantu beleyo beqhube bedubeka.
Kahle kahle singathi kuyini okungenziwa kathesi okwenzela ukubana kusiyafika uDisemba sekungcono?
Mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngasiyadinga umuntu ongabisa abantu etafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankunu. Kungabi ngumuntu ovela loba kuyi-political party, engabi umuntu we-ZANU-PF engaveli kubantu aba-opposition. Dinge nje umuntu osingathi neutral, ikakhulu bona abafundisi. Sibafundisa abadala esibaziyo abangancedisa. Abantu abafisa ukuthi bencedise abantu baphile ngcono. Bona abantu abafundisi kulowo mhlangano kube yibo abazatsheya bazame ukuthi lezi ngathi ezidikisanayo zombusazwe zibuye ndawonye zikhulumisane. Kube le committee enalani abantu aba-neutral ancedisa phosela anamajaji akudala lanaibona kathi silana akudala amafomajaji babe yikomiti yokuthi balethe bona ababantu bonke abapolitical baze abatshiyeneyo abe-civil society abantu bakhulumisane nje kubonisane kaningoyanga. Kungaba njalo mina ngiyakukhola ukuthi nxa abantu bengaya kuleyo tafula bakhulumisane bazehlise phose siyafika kuDisemba kungabe le mehluko ngoba lapho kungaba le government of nation abantu badonse ndawonye ngiyakwazi into zingathi ngiyafika uDisemba kodwa ngendlela singaqhuba ukuthi mina ngifuna ubanze esikhundleni ngibusa kuze kube nini ngingalayela abanye abantu siyaqhubeka sidubeka.